soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 5 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique luzaphathisa na eleZimbabwe?
Ngingathi mina uhambo olwenzenga lolo luyabe lukhangelelwe uthi lizancedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe leMozambique abe lobuhlobo obuqinileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ibandla le-ZANU-PF lasebenzisa amandla alo wonke ukuhluthuna isigaba sebhinga ngokhetho olwedluleyo ukugoqela ukupha abantu imali kodwa kwedlula.
Ipolitiko yonke ibisebhinga not akulo sele imali ifakiwe ngobuningi bayo kuyongasi imali lapha.
Amazwe ambalwa abalisa elemelika asengezelele izijeziso zenotho pele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine.
Okwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi sekuyi-dictatorship.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Emmerson Mnangagwa ofike kwele Mozambique izolo ukangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokusebenzelana lohulumende welizwe le Mozambique. Mnangagwa ubikwa ezahlala kwele Mozambique okwamalanga amathathu. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lulandela alwenza kunyanga ezimbili ezedluleyo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi Mnangagwa uhambe lequla elinganani, kodwa sixoxe lengcwethi ecubungula izonotho umnumzana Masimba Kujera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngingathi mina uhambo olwenzenga lolo luyabe lukhangelelwe uthi lizancedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe leMozambique abe lobuhlobo obuqinileyo sibili nxa sikhangele indaba zokuthengiselana. So nxa umungameli esiya khona ngale kuyakukhangelela ukuthi uzaqinisa ubuhlobo obukhona phakathi kwamazwe amabili, njalo uzenze ukuthi kube lezivumelwano ezizanceda iZimbabwe ikakhulu ku-trade, ngoba yizo izizathu ezokuthi i-trade engxenye lokuthi bengaphila njani.
Sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano lo mongameli Philippe Nyusi. Ubona ngani izivumelwano zona lezi ama MOU kunceda ngani, ngoba sesizwe kaningi ningi kuthiwa uyasayina umongameli esayinelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso kodwa singabona ukuphuma
izivumelwano lezi kuyabe kumele sincedise ilizwe ikakhulu kundaba zokuthengiselana kumbe indaba ze-defense. Kodwa asikhumbule nini ukuthi nxa bebhalelana phansi njengabomungameli kuyabe usasele umsebenzi omkhulu okumele wenzakale ukuthi MOU leyo iqalise ukusebenza. Bayabhalelana phansi izivumelwano lezi bengakanika ama-ministers ukuthi ama-ministers agijime lama-MOU lawa. So ngabe kuvumelana bona uyabe sokulo msebenzi still othi wenzakale, yikho sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi izivumelwano lezi zibe lama results, ngoba ngabe sivumelane sokumele abasebenza emahusini athethenayo bekhangele ama MOU ukuthi ayephula imithetho yini lokunye okuneyiningi kumele bakukhangele iMOU yangkhona ingakasebenzi.
Umnumzana Masimba Butjera ingcwethi yecubungula ezenotho ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla lezanu-PF lithi kungelani lokunqotshwa kwalo kukhetho olusanda kwedlula ngele-CCC. Uhulumende uzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa lesi sigaba ezathenjiswa ngesikhathi sokhetho. Esigabeni seDinga North, owebandla lezanu-PF umnumzana Kulakwashe Munsakwa wathola amavoti azinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,971. Kuthi umnumzana Prince Dubeko Sibanda owe-CCC wathola amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10,130. Ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu-PF linqotshwe ngamavoti amalutshwana kangaka kulesi sigaba. Sixoxe noSibanda owanqoba kukhetho, saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe wahamba njani njalo ukhangeleleni kukhetho lomnyaka ozayo.
Ubonile ukuthi iZANU-PF thina isiyalisile ukuthi wethu umongameli ebuye ezekhulumisana nabasekeli bakhe, kabili amapholisa esiyalisa. Kodwa-ke bona baphume le schedule, singakutshengisa ischedule yakhona iyatshengisa i-Central Committee yonke ibisebhinga North, ipolitiko yonke ibisebhinga North. Akulo sele imali ifakiwe ngobuningi bayo, kubeyongasi imali lapha bebekwanisa ukuthi kwamanye amawadi behambe benika abantu bethi nansi imali, wena votela iZANU-PF candidate, kodwa ngena lalo muntu yokuncedisa ukuvota. Yikho uzathola ukuthi abantu abancedisa ukuvota laphana babebaningi kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo. Isizathu ukuthi ngabantu akade bethengiwe, bethengwa ngamabhakede omumbu, bethengwa ngemali. Yikho esikubonile kusenzakala. Sibonile uDA lo osanda kungena lo ephuma esiyahlanganisa izinduna zonke, esiyahlanganisa osobhuku, belokhu besethuselwa ukuthi khona abantu babo bangayekela ukuvotela iZANU-PF, bona bayakhuthwa ezikhundleni. Sibone abantu abaningi emawadini amaningi bethathelwa izithupha, bethiwa khona no, isithupha sakho awusitholi, siyahlangana kusasa lapho kuyavotelwa khona, uzwe sithole uzevota ufuzwe ngena lalo muntu. Sibone singazake sikubone. So bekunzima, bekunzima, kodwa kungasenani ngobunzima bona lobo, sanelisile ukuma ngoba silama structures, ama structures ethu are solid, but ngaphandle kobusolid kwama structures ethu abantu bakithi bayazi into abayifunayo. For 42 years iZANU ibingela ndaba labo, namhlanje sizobuthanisa ama grader soku-10, bebengaphi 42 years zonke lezi?
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF likhanya ngani liqhubeke ngezithembiso zalo phambilini kokhetho. Kungakutshengisa yini lokho ukuthi ukhetho oluzayo luzakuba nzima njalo kusigaba sakho sonalesi seBinga North?
Aminayo ukuthi angiboni ukuthi yiziphi inhlelo elokhu ziqhubekela phambili eBinga North ngemva kokhetho. Ngitsho njalo ngoba inhlelo zonalezi esikhuluma ngazo ukuthi zikhona, ngamagreda akhona afakiwe. Yes, kwenye indawo kukhona lapho angani khona agreda umgwaqo. Sibonile njalo ukuthi khona kufakiwe amathipha lezimota zokulungisa umgwaqo ngale esiyavuzuba, but sezile 3 or 4 months zikhona izimota lezana zikayenzile ukuthi olumangalisayo, singalungasitshengisa ukuthi nanku umgwaqo lapho oya khona. Siyakwazi ukuthi iCaroy Road ibhakani lafakwa umbe sokule minyaka emibili lifakiwe leliyani ibhakani, kodwa iCaroy Gokwe, iCaroy Binga Road asikayiboni. So angila lutho mina esendibonele ngalutho ukuthi khona sebelwenzile olungayenza ukuthi ngiyekuthutha ngokuthi khona ngo-2023 ama-elections ayabenziwa. Lokhuyana okwenzakalayo yilokhuyana kuvele okujwayelekileyo, amabhakane akhona amanye bawakhiphe kathesi, mbathole bekhiphe ibhakane eBinga elukuze ne-terminus laphana eBinga, bekhipha befake elinye ngaze ngababuza ngathi selifuna ukutshintsha yini amanga okuqamba, ngoba lawana amanga sehlale kakhulu laphana abantu belokhu bebona ukuthi la ithembiso siyakuzalisa ivendlela lizalisa lokhu lilungiswe lokhu kodwa asikaboni lutho so ke amboni mina ukuthi khona ngo 2023 kuyakuba lobunzima eBinga North ngo 2023 sizawina ngenumber ezinkulu okumangalisayo iZanu PF izadliwa ngendlela ezadliwa ngayo ilizwe lonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North imizamo yokukhuluma leziphathamandla zeZanu PF ngalolu daba yehlule. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa useyekethise imigoqo ye-COVID-19 esithi igciwane le-coronavirus selinganeno kulelo lizwe. URamaphosa wethule amazwi akhe izolo ebusuku esithi imigoqo eyayifakiwe yaphathisa kakhulu ukwehlisa inani labathelelwa igciwane leli. Kodwa uRamaphosa uvumile ukuthi igciwane leli alikapheli. Esithi isimo asisavumeli ukuthi imigoqo le iqhubekele phambili. Uthi eminye imigoqo le iqale izolo ebusuku ukungasebenzi kodwa eminye ebalisa ukugqoka amamask lokungabuthani ngobunengi kuzasuswa ekupheleni kwenyanga. URamaphosa uthi abavela kwamanyamazwe bazaqhubeka beveza isimo sabo sokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngibona sengathi amazwe amaningi asethe ukwehlisa kumbukekethisa imigomo yomkhuhlane lo we-COVID wokuvikela abantu ngoba abantu abaningi sebegonyiwe kanti njalo nemizamo yokuqhubeka abantu begonyisa qhubekela phambili. Kanti-ke njalo siyabona nje ukuthi ukubhebhetheka kwegciwane sokuthe ukwehla nakulabo abangakatholi ukugonywa. Siyazi ukuthi siya esikhathini sobusika okuyikuthi khona nje indaba kungaba yikuthi imigomo le iye yathi uyekethiswa ngesikhathi sisiya ebusika lapho umkhuhlane ophepha othanda ukuba mnengi khona. Yikhona nje lokho kungathi kuyasethusa kodwa sibona ingathi bekuyisinqumo besokufanele ukuthi ngabe kudala sathathwa ukuze abantu baqhubeke babuyele ezimpilweni zabo ngoba kubukeka sengathi le migomo isingaqhubeka ilimaza abantu kakhulu kunokuthi isindise izimpilo ngoba abantu sebelahlekelwe imisebenzi abasakwazi nokuphila. Sibona ingathi nalesi sikhathi lesi ngeke iphinde ibuye iqale phansi ngoba abantu sebegonyiwe.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani okungaba kubangele ukuthi igciwane leli libe nganeno ukuthi abantu bebelandela imigoqo yezempila kahle kumbe vele igciwane lakhona lingani liyavuka liphinde licatshe lona ngokwalo?
Ngibona sengathi ukwehla kwegciwane ukuthi isikhathi salo nalo bese lifike lapho abantu bona bodwa imizimba yabo esiqale ukuzilungisele sisanelisa ukulwisana nalo bona bodwa nakhona kungekho mhlawumbe nokugonywa okuthile. Ngakho isikhathi sale ligciwane esokuba nobungozi obukhulu ngathi bese sidlulile, hayi ukuthi abantu bebelandela imigomo ngoba abantu abaningi nje ngaphandle nasezindaweni ezithile bese bekudala nje beyekile ukuyilandela le migomo kanti nezinga lokuboshwa kwabantu ukuze le migomo kuqinisekisa ukuthi iyalandelwa bese lehle kakhulu bekungasekho nje ukuqinisekisa okungako. Ngakho ngibona sengathi ukuyehla leli zinga akukho ekuthini abantu bebelandela imigomo kodwa kusekuthini ngabe abantu bese begonyiwe kakhulu iningi labo kumbe njalo igciwane imizimba yabantu nje isijwayele isizilungiselele ukulwisana nalo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Yi iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthwaliswe nzima edalele eParliamente izolo ngamalunga alelidale kade efuna ukuba kwazi ukuthi kungani uhulumende wakhetha ukuthenga amajekiseni eCOVID-19 awavela kwele China khona kule mihlobo eminingi etshiyeneyo umhlaba jikelele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi icala lamalunga ebandla le-CCC amane uJoana Mamombe, Cecilia Chimbiri, Takutswa Ngadziwore lo Takutswa Jirika elokwephula imigoqo ye-COVID-19 lizathethwa mhla ziku-5 ngenyanga kaNkwenkwezi uMeyi. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kulintambo amehle, bingelela uStudio 7 abasakazi bonke bephelele, omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni. Bingelele abalaleli, omama obaba abantwana nomkhulu ogogo, kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikamphakazi. Ngiyabingelela. Kutamba mehle inkanyamba ekhulumayo uDumisani wakwaNkana, ngikhuluma ngise Johannesburg. Ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi sinje singumthwakazi sisizwe, isizwe esiphelele, isizwe esingakwazi ukuba no-president waso, sizimele sodwa. Isizwe esingambumba u-government, sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe. Isizwe sikamthwakazi, isizwe sasemathebelelendi, isizwe esigoqela zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi ngaphandle kwesihlona, zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi. Ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebe berojwa ngomlomo omnandi kube kuthiwa singabantu banye, labo bese besithi hhayi asifuni lo muntu ozabe sitshela ngokwemhlobo, kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngama-voices wabo kodwa basibonisa ngama-actions wabo. Akuphikwa akuvikwa, ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sibe sesithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo bese kuthiwa singama-tribalist. Okhuluma nge-action ngoba isilungu sithi actions speak louder than words, naye is a tribalist. Ngakho ke asihlanganipheni bantu bakithi singenzi abantwana. Amaqembu wonke awepolitiki asuka Harare alikho nelilodwa elilwela inhloso zabantu bakomthwakazi, alikho. Angeke ufake ukhansila osuka kwaMrewa ezokuba ikhansila ngobulawayo elinde imanti endiho ahole athathe imali yakhe ayispenda kubole ukuthi idorobho lifile kumbe linjani, akala ndaba nakho. Okwakho okwakhe yipay ayifunayo. Bantu bakithi ngiyalicela, ngiyalincenga, besingenayo iphathi, sasinozaphu uzaphu naye wasenzela amatayitayi ngoba wasathatha wasihloma khona ngale. Manje uphumile uzaphu uneminyaka eminingi kabi, uphumile wazi waqala phansi ukuthi abe nguzaphu omusha. Kodwa ke siyazi ukuthi vele indongo isilahla isiphongo sayo, angiyisoli sibili izaphu. Kodwa ke siyayazi lapho esuka khona, sikhule ngayo, ihlulekile. Ake sizameni ezinye izinto, ake sizameni amanye amaphathi, ake sizameni MRP, Mthwakazi Republic Party, MRP, Mthwakazi Republic Party, umholi wayo uMqondisi Moyo, ake sibazameni laba abafana, ake sibone ukuthi kathi sihluleka ngathi singazeyisi thina, sihlutshwa ukuzeyisa abantu bakomthwakazi. Ngihlala ngizwa lethi hayi baze laba balutshwane, hayi basezelani, izani lenzelani, kambe ningajabulela amakepisi, ngajabulela ukuphuma amakepisi le-10kg yempuphu kumbe enhlanyelwa ngesikhathi sokulima, yinto elijabulela ukuphiwa nje izandi ye-dollar for 2, yiyo le into eliyifunayo elijabulela. Hayi selenzelwa ukujwayela mpela ukudubeka, selibona ngazathi vele into eyenziwa izami le-MTC vele yindlela yokuphila. Thina siyawazi unehluko phakathi kwendlela yokuphila nendlela yokuhlupheka. Manje thina sisendleleni yokuhlupheka, siphakathi kwempilo yohlupho eluhlupho emathebeleleni ngoba libona nje izigaba zethu zingadevelop. Ngiyalicela abantu bakomthwakazi, zamanini MRP come 2023, kenenze okwenu. Isishona leselitshona lisikhuluma lingamaNdebele ezuzusunyanye lwakhulini, asikwenzeli lutho, zigqathe ngolwakhulini. Yebo, angisho ukuthi isishona singakhulumi, asikhulunywe uma kune-reason. Hayi ukuthola abantu bakithi selipeperesa noma lingamaNdebele libabili selikhuluma isishona, olwena ulimi lulusolana. Ake sikhulumeni okungokwethu, sikubalulekise, sikuqakathekise, sikuphakamise, sikufake ezingeni, sikufake kwenye ilevuli. singabe sikhuluma okwabanye ngato kwethu kuyenyanyisa. Ngiyabonga abathakazi abahle, ngiyabonga basakazi abahle. Ngilale kahle.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi nomhle kangaka ukuthi lisiphathele inhlelo ezinhle kanjena ukuthi asikwazi ukuthamazethu. Nembono yethu izwakale esizweni sakhe, siyabonga. Sengathi ningahlala liqhubeka kanjalo. Mina njengami ngikhala kakhulu ngokuthi kusasenabantu abathi uDouglas Monzora neqembu lakhe noThokozani Khuphe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthi ababalandela. Hhayi, angiboni ukuthi sikhona isiziko salokho, nongaboni sobele ngabe seyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizana uPF njengabe bacathi ukuthi hhayi linelilandela thina ngenani lakuzana ngabe siyabezwa. I-opposition party ekhaya esiyibona ukuthi ihamba iqiniso yona leya yi-MTC eyayiholwa ngoTsvangirai njengamanje isiyisisi esiholwa uNelson Chamisa. Sengathi abantu bakithi bengabona bevuke nabo nake beyisapote ngendlela zonke, ngoba lapho ehamba khona kuthiwa iyakhankasa amaphoyisa awayivumeli, bayibopha bayicindezela. Ayikho i-opposition party ekhaya ehlukunyezwe njengayo le party eyayi-MTC esiyisisi. So nathi sila esikhona sihlukumezeke kakhulu. Siyafisa njalo ukuthi ngelinye ilanga sibone sisaphila ilizwe lakithi liphethwe ngendlela elesizotha, liphathwe yibo labo abafana labona eselijamisa, ngoba sibone ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza, ngoba banawo umbono welizwe lelo ukuthi ubuhlungu ezizalwane zaseZimbabwe babuzile bahamba iqiniso labo.
Studio 7 ngibingelele kwalaleli lani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye, ngiye ngikhulume lapha ngendaba yesikolo. Into eyenzakala ezikolo lapha eZimbabwe sithele nzima. Uzathola ukuthi imali zizabe yifuna izikolo amatitsha engafundisi. So lapho zizavulwa khona zizothiwa imali yakhona ifunakala ithemu yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisanga, anti busisela lobu bezakala la. Siyacela. Zakhamizi ezinhleka sibambaneni, singabhadali leyo mali ezikolo, singcono sibhadale okuyihafu kumbe wavula ngoFebruwari phela kumbe ngumatshi, siyabhadala imali kamatshi kuphela. Lezi ezinye inyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami wokuqala lo ukuthi sibhadalani la sirotshwe egcekeni kunje. Hayi. Bantu bakithi asivuseni amehlo mani, kade sadliwa. Siyakubona ngibuye ngapha kwezombangazwe. Ilizwe leli selimhluze uMnangagwa nabantu bakhe. Mnangagwa waphuma esihlalweni ngokwehle kukhontrola abantu bakho ngamasela amakhuruku. Bakhuluma kakhulu baphethe lapho besidla izimali. Ilizwe lizathuthuka kanjani? Phuma lapho isilizwe selukwehlule. Liyakwehlula ngoba kulanto yenzayo. Abantu liphethe lokho lidudulala lomfana omncane uChamisa akaxokozeli umfana lo. Hayi, uthule kodwa limhleli kakhulu. Usethe uyayenza imihlangano, uyahlalwa, uyavalelwa, kanti kuyini okubonakala lapho? Abanye la ama-parties hayi kahlukuluzwa, kuhlukuluzwa iparty yomfana omncane. Libonani kuye? Kuyini elikubonayo? Anti ndibona iqiniso lodwa la kumthwakazi engamqondisi uhlukuluzwa, kubonakala amaqiniso. Oleqiniso uyahlukuluzwa, abalamanga babika esayidini right. Abaqamba amanga laba betshela abantu amanga ezabomuzwe ezabomakhupheleza okungamaphathi okunganamsebenzi okufuna imali babanga nje laba balwa umuzwe lo makhuphe imali abayibanga la bafuna imali. Siyajanyisa manje, kade sihlupheka kuleli lizwe, dala sihlupheka. Yiyekelana laba abafana abancane laba abaliqiniso bakhokhele leli lizwe. Vele ngaze lenzeni. Abantu azoze bayivotele idoti beyikhangele. Abantu bahlakaniphile mani kathesi. Kalarubha bani? Abantu bakhaliphile kathesi. Phuma mna kakho labantu bakho, uyehluleka manje. Wehlulekile, umgabo wayingcono kakhulu. Mgabe was better than. Ngiyabonga, sofa sonke Mbongolo khona ngapha. Yili lizwe lami engikhulumayo lapha, yimi sofa sonke, ngoba ngiyalazi ukuthi singakhuluma usulala uredwa. Ngiyabonga.
kube kungamazwi enu lina badaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngakweze Melika, amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zenotho kwele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Enye inkokheli yamazwe ithi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele ajeziswe emthethwandaba womhlaba esetheswa amacala ombhuqazwe. Izidumbu ezabantu ababulawa ngesihluku bezigcwele ezitaladeni zamadolobho ayehluthunwe ngamabutho ele Russia asesukile kusukela ngesonto ayebucwadlana lesigodlo se-Ukraine iKiev. Sikote lolandela ezombusazwe umnumzana Tifa wajabi Bango Dube.
Izidumbu ezitholakale elizweni lase-Ukraine lapho kekade kulamasosha ase-Russia khona kube yinto eyathi ukuba ludaba olusekhudini kakhulu ikakhulukazi emazweni angasentshonalanga ngoba sisazi ukuthi kuningi okwenzakalayo laphana nxa kuwukuthi kuye kwavela isimo sempi elizweni kodwa-ke kuye kwachiya abantu abaningi belemibuzo eminingi kakhulu engithemba ukuthi ngokuhamba kwesuku noma ngokuhamba ngokuhamba kokuhanjiswa kwalimpi kuzabe khona impendulo abazayenelisa ukuthi bayihlomule njalo noma abazayenelisa ukuthi bayiphendule kukhangelwa isimo lesi esikhona elizweni lase-Ukraine njalo kukhangelwa lo monakalo lo otholakeleyo.
Umbuso kamongameli wele Russia ubona njani, ubona ngani ubusa njani ukuze enelise ukuthi ibutho lake libe lesihluku esingaka?
Kwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kuba sekuyi-dictatorship ngendlela abuza ngakhona ngoba useyintando kayiphikiswa ongasafuni ukutshelwa lutho kodwa ke uhlupho lwakhona lu-deeper than lokho esikubonayo ngamehlo. Into ekhona ngeyokuthi amasosha ase-Russia indlela abazwisisa ngayo bazwisisa ukuthi kufanele ukuthi baprotecte i-sovereignty yelizwe labo lase Russia. Ingakho nqa ukuthi bengayelelisa ukuthi behambe bayihlasela isitha esizayo esingavuka kusasa hlasele ilizwe lase-Russia ukuthi bazabe bengasawuhlomulanga umlando lo abavela bawuphiwa ukuthi ufanele ukuthi bavikele ilizwe lase-Russia. Ingakho belalela kakhulu umnumzana uPutin ukuthi bahambe bayekulwa naloma ngubani lo abe bethole ama-orders betshela ukuthi lo uyisitha se-Russia.
Kuzaguqula na ingqondo yalabo kade besekela umongameli wele Russia?
Labo abakade bevele bedlelana lo mnumzana uPutin angiboni ukuthi isigameko lesi kungabe into engatshintsha lutho njengalokho esoseke sikubona emazweni mhlambe adlelana labo le-NATO adlelana labo Melika ngesikhathi kuhamba kusayakwenzeka izinto ezazenzakala elizweni lase-Middle East kuwo Afghanistan ngale abantu bebulawa kuwo Libya abantu bebulawa emazweni njalo afana labo Iraq abantu ababebulawa ngesikhathi sika Saddam kodwa ke bajika o-Tony Blair bathi hayi kwaba liphutha sakhuluma into engayisiyo kodwa ke akuzange kwabe lotshintsho ebunganeni babo lamanye amazwe ababedlelana lawo. Engithemba ukuthi kusase into efanayo ukuthi amazwe afana labo China lamanye amazwe avele edlelana nobudlelwano obuhle nelizwe lase-Russia lokho ayisikho okungatshintsha lutho ngenxa yokuthi sekuvele isigameko sabantu laba abatholakala bekuma mass graves elizweni lase-Ukraine. Kodwa ke ngithemba ukuthi kuzabe khona ukuthi bazahlala phansi kube khona amazwi abanikeza umnumzana uPutin ukuthi akazame ukuthi baqondise ezinye izinto ngendlela thize ukwenzela ukuthi kungaze kugcine ukucukela phansi ubudlelwane babo. Kodwa kukhona ubudlelwane babo angiboni ukuthi bungapha batshintsha ngoba njengoba ngisithi ngigcizelele ukuthi impi leyi babugande yimpi esiyibona ngamehlo sibona abantu bedutshulwa bebulawa kodwa impi leyi it's so deep rooted ukuthi kule zinto eziningi enye impi ilwiwa ngamehlo lesiyibonayo kodwa enye impi ilwiwa ngomkhonomi enye impi kuliwa ngezinto eziningi okuhlanganyela konke lezinto zenezwe ezifana labo gas labo petrol esikubona namhlanje ukudura umhlaba wonke kodwa ke kungenxa yokuthi amazwe amabili nalawa alamandla emhlabeni ayiwalwayo njalo ukuthi okunye kuyikulwa ngokuthi uPutin ulwisana le dominance ye US dollar ekhona emhlabeni
umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ngolandela izombusazwe ubeqoqa ecingweni leStudio 7 esebilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.